Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Kutivana kweze kuseni mtwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 2 kunhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka loqitshwa namuhla. Abasekela odinga ukuba ngumeli weCountry Park ePhalamende njalo engowebandla leZanu PF. Umnumzana Mthuli Ncube baya kuvuma ukuthi amanzi ezibhorane azigebhileyo angcolile ngoba eduzane lezambuzi amable toilets. IPhalamende yaseMelika isipasise iziqondiso ezivimba uhlelo lukamongameli Biden olokwesula izikwelete zezigidi lezigidi zabafundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 ngoNcwabakazi luqitshwa namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa umemezele usuku lokhetho lolungo lwesithathu. Umthetho uthi ukubhalisela ukuvota kumele kuphethwe ngosuku lwesibili ngemva kokwaziswa kwelanga lokhetho. Lokhu kutsho ukuthi abazabhalisa sokwedlule usuku lwanamuhla abasoze benelise ukuvota ngoNcwabakazi. Uhlelo lokuhlola amagama abazavota kuluhlu lwe-voters roll lona luphele izolo. Amabandla ezombusazwe athi labo abalokhe bengakabhalisi kumele baphuthume namuhla ukuze benelise ukuvota ngoNcwabakazi ngoba ukhetho lolu lubaluleke kakhulu. Sixoxele ukansila webandla le-TCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Sabakhuthaza kakhulu ukuthi abahambe bebhalisa amagama ukwenzela ukuthi benelise ukuvota mhla zingamashumi amabili lantathu kuNcwabakazi 23 August. Bahambe bayevotela inguquko elizweni ngoba abantwana beZimbabwe sebehluphekile kakhulu kusukela ngomnyaka ka-1980 ibandla leZanu PF lithatha umbuso.
Uhlelo lokuhlola amabizo kuvoters roll soluqitshiwe njalo sibone abanengi beswela amabizo abo kanti abanye bebesithi bafakwe kuma-polling stations angayisiwo. Ngokubona kwakho iZEC ingaba yenelisile yini ukuzilungisisa zonke lezinkinga eziphathelane lamabizo abantu kuvoters roll?
Inkinga zibe khona inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC iyehlulekile ukuthi iqhube uhlelo lwayo lokubhalisa kuhle abantu banike uZulu amagama abo kuvoters roll ukuthi benelise ukuthi babone ukuthi bazavota. Mina ngomunye wabantu engithe ngisiyakhangela olalonga ibizo lami beliphuma kuhle kuwadi yami, kodwa-ke ntheze ngisiyakhangela ngathola sengifakwe kwenye iwadi, sengiwadi 1 koBulawayo, sengisebulawayo Central Constituency. Ngahamba ezekhi bamvulela-ke i-master voters roll, ibizo ngalithola liqondile lilapho engivotela khona. Kodwa-ke kule i-voters roll-ke ebiphrintiwe abalayo kuma-polling station kuma-centers lawa ibingaqondanga. Kuvuke ibizo lami-ke sokuqondile konke selilapho engivotela khona. Kodwa-ke bakhona abanye abasebewatholile amabizo sokulungisekile, kodwa abaningi abantwana beZimbabwe abahambe besiyakhangela amagama abo behluleka ukuwathola, abanye batsho bakhalala abanye njalo bathe be checka ke ngoba kulezi insuku yakhangela kumakhale khukhwini wakho *265# ukuze ubone ukuthi uvotela ngapha. Abanye bathe bebona amabizo abangaphumi basho bakhala labahambanga ukuyalungisisa ke uhlupho lolu ezek. So ngezindlela baningi abantu abazehluleka ukuthi bavote kukhetho lolu, into edanisayo kakhulu ke. Sithi thina inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission izek iyehlulekile ukwenza umsebenzi wayo, kayikalungeli ukuthi ke ibambe udaba lokhetho oluzaba khona kuncwabakazi ke mhla zingamashumi amabili lantathu kwena lo mnyaka.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Admire Maskati laye othi labo abangakabhalisi kumele baphuthume namuhla ngoba kuyilo lodwa usuku oluseleyo.
Abantu kabahambe bayirejista ukuvota loba sekuyisikhathi esihlele sesincane oqathekele ukuthi nawumuntu wehluleko famile abahambi bayefika emaofisini aweveki abame ukurejista ukuvota ukwenzela ukuthi wavelifei ukhepheluzayo mhlaka-23 Agasti.
Bakhona abanye abathika bakuboni ukuqakatheka kokuvota, ungathini kubo? Kuqakatheke ngani ukuthi bayebhalise lokuthi bavote?
Kuqakathekile ukuthi bayebhalisa ngenxa yokuthi bazaquba ngabanye abazaba lomutho ekukhetheni inkokheli ezabakhokhela for the next 5 years. Nje okuqakathekile ukuthi nxa ungakhetha umuntu ozakukhokhela ma esephambanisa kumbe ma esihamba ngonyawo olubi, uzaba nawo amandla okuthi umtshele ukuthi hhayi lapho sihamba khona kuroma. But nxa ungazange uvote amandla uyabungelayo ngoba uyabe ungazange ufake i-input yakho phakathi kwabantu benelapho abazezikhokhela abantu. So ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi abantu bayirejista ukuvota njalo bavote ngelanga lama-elections, ikakhulu ontanga yibo abangavotiyo. So sokubakhuthaza ukuthi bayirejista ukuvota.
Uhlelo lokuhlola amabizo ku-voters roll soluqitshiwe, kodwa sibone abaningi abamabandla wonke nje ezombusazwe bekhala ngokuthi amabizo abo ebengatholakali. Ngokuzwa kumalunga ebandla lenu leZANU-PF ekugqitshweni kwalolu hlelo, besokulobubelo yini ebesetholakala amabizo?
Hhayi, amabizo ebengatholakali, kodwa okuqakathekile ukuthi abezeki bathembisile ukuthi nxa umuntu seike wavota phambilini laphana bayeswele ibizo lakhe azakulungisisa bathole amabizo abo ku-voters roll. So kuqakathekile ukuthi nxa uhambile wafika waliswela ibizo lakho walotshwa phansi, abezeki bathembisile sibili sibili ukuthi bazalungisisa lolo daba. So ngibona ngathi even abantu bewaswele amabizo, okuqakathekile ukuthi iveki ipromisile sibili ngamandla yonke ukuthi izakulungisisa rekhodi ziphambanisekile.
Sizwe abamanye amabandla aphikisayo bekhala besithi hayi ungani kukhona ukugila imkhuba okwenziwa yizekhi, ungani izama ukuqilibezela kukhona okuphekwayo, ungathini ngalokho?
Ngeke ngitsho njalo ngoba into yangkhona i-affecta umuntu wonke. Amabandla wonke alabantu adeleswela amabizo ku-voters roll, okusho ukuthi akula muntu olamandla phezu kwento yale ngaphandle kwabantu beziki ne-system yabo.
Umnumzana Admire Maskati ngowebandla leZANU-PF sixoxela ekobulawayo. Abebandla leZANU-PF abakhankasela ukuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube anqobe kukhetho lokudinga umeli weCountry Park koBulawayo edalele parliamente, bathi bayakuvuma ukuthi ngempela amanzi aphuma esiboraneni ezigetshwe nguNcube kuward 6 lakuward 15 awalungelanga ukunathwa ngoba izikotsho lezi ziduzane lezambuzi zemigodi amable toilets. Emizameni yokuhuga abantu ukuthi bamvotele, uNcube ubikwa esegebhe izibhorane ezingamachumi amabili lasithupha 26 kunda olezi njalo walungisa indawo ezilichumi ezokuthi abantu bafinyelele amagagasi obulembu be internet awe wifi. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo awenzele Country Park kuthange uncube ulandule ukuthi uhlala eSwitzerland. Wathi ulendlu esehawk flight khona le eCountry Park. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo councillor weCountry Park engowebandla leZanu PF obekhona emhlanganweni kancube umnumzana Kidwell Mujuru.
Sikhangelele ukuthi ubaba uMkhulu amele isigaba seCountry Park njengomember of parliament. UPresident wethu ubaba uEd Omnangagwa lami ukhansela uKhethwa Mshiri namanye amakhansela amabili. Country Park is the biggest constituency in Bulawayo. It is the least developed constituency. So ubuya ubaba uMthuli Ncube siwamukela ngezandla zombili ngoba sikhangelele i-development. Kuningi asekwenzile ubaba uMthuli Ncube so far. Usedrile 26 balls. Abantu sebencedakala ngamanzi ngoba currently esibulawayo city council we're on 72 hours water shedding. Now, ama residents are only getting water twice a week. Usuke futhi wafaka ama wifi ku 10 spots Country Park yonke nje. Abantwana these days sebefunda nge-internet. Imali yama bundles ayikho. So it's a very welcome development kubontanga abasafundayo. Khathesi ugrade imigwaqo as we speak. Uyenza ama main roads wonke awe Country Park. Uba uMthuli is a man of his words. Into yonke ayikhulumayo uyayenza. I-Country Park abantu bomthovo bafuna dollar ukuthi uyetown and yethi kwezindawo ezi-R10 it's because bakhala ngemgwaqo abantu bomthovo ukuthi the roads are so poor iimoto ziyafa. So abantu bajabule kakhulu ngokulungiswa kwemgwaqo e-Country Park ubaba uMthuli Ncube. Njalo bayamsekela bayamthembisa ukuthi hhayi as long senza into ebambekayo esiyibonayo ngamehlo ethu lathi asiselandaba lento zamaphathi lezi sesifuna abantu abasebenzayo thina.
Wena-ke njengokhansela ubona ingani lawe uzanqoba yini kukhetho oluzayo ngoba siyabona ukuthi uzonqobe ibandla elalingele MDC Alliance lalibeke abantu ababili ukuthi bencintise okwenza ukuthi amavoti abelwane.
Thengena mina ngo-2019 wongikhansela I managed to see projects ezine-Country Park. Bathola bengelamanzi besebenza ama-community taps. I made sure ukuthi wonke umuntu is connected water. Ngathola kungenasikolo. I took all the devolution money ngayakha isikolo ukuthi wayevula indlela primary school. I-main bridge linking old Country Park to the new Country Park lalingekho abantu ababengayo esikolo nxa izulu lisina. I made sure that this is put in place. So all that I want to buy one get a civilian will die. I'm at the layers and pay for my daughter to die. I saw the one about 10% of the thing and get us that. So I want to do the eye. What I'm saying is that I could do. I want to do the
umnumzana Kidwell Mujuru ngokhansila weCountry Park kobulawayo njalo ulilunga leZanu PF. Ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika usekhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi asebenzise imali yakuleli ngoba ilizwe lingakhona ukusebenzisa idola lakwele Melika kuphela. Iphephandaba leHerald lona lithi izizalwane zeZimbabwe ezithakazelela ilizwe lazo zijabule kakhulu ngokupasiswa komthetho weCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill. Wona olomuqa osolwa kakhulu ngabantu abanengi owenza kube licala ukuchothoza eZimbabwe obizwa ngabanye ngokuthi Patriotic Bill. If you singene kusigaba sembiko yenu.
Studio 7, ngiyalibingelela basakazi bonke. Onke lisakaza izindaba ezistraightforward ngeZimbabwe. Awu. Namhla nami ikibalo phele yami. Ngibithi ngesi-10. Kulusizo ukuthi abantu namhla kusifika ku-election. Abantu bafuna ukupolitika ngomphuqazi owenziwa yizano. Kulusizo ukuthi likhumbuze abantu izinto ezahlukuluzini emphefumi yabantu. Namhla abantwana bazintandana, namhla abantwana bazingenxa yezano. But now, let's come, bread and butter issues. Nxa lifuna ukukhuluma ngezelokhu ze ngikhuluma nge-bread and butter issues. Le lokho izane ze-dead donkey. Okwabonwa nguInosingalo. Uhlupho lwangikhona yikuthi ngesikhathi kusenziwa umbhuqazi ababekhona ababelandela ama-events akhona. I-British government yena lanika Queen Elizabeth yayisapota uMgabe, but besiyakhulumisana noNkomo, besiyakhulumisana umloda. UMgabe wendlalelwa i-red carpet ukuthi ubulela amaNdebele. Kuyini? Namhla yikho esingakhuluma ngakho. Lamavoti vele izandayo zangiwine since 1980, ngoba bawina besithusela abantu bethi todokela kuhondo ngingavotela uTumbu Gulu, todokela abantu bakhumbula ukuthi heyi ulala emabhesini kubuhlungu kangaka. Lachazwa umqanda emabhesini, abantu abethu berejo bathi ungcono siphonge umfaka kumbe. Hayi, umntu azibona into zenu, into zethu eZimbabwe na? Hayi mandoda, hayi ngikho.
Elinjani basaza Studio 7 lanibalaleli lonke. Ngiphendula uMabaza lapho uMabaza uthi abantu bayekela ukuya register sesithi ngayizulu sina sibeqalisa udonkwa bethi bethi begijime lapha lala kwarejistwa. Siyamanga ngamabizo ethu engikho. Lokhu udonkwa kuthiwa sayekela sasiyekela uyawumana umdalalo. Uyawumana sibili ngomdala kumbe kunganani angikwazi. Singathi sihawula kangaka sigijima lapha lalapha sizabona nje asokulungisa ukuthi kumbe sizathola yini amabizo ethu. Nxa kunjalo silungangcono ukuphinda ukuvota kulungise kuqala iseki le siphinde ukuvota sibili ukuthi umnangagwa Robert uwinile uqanjwa amanga yinkandla. Sityale umseli umnangagwa uyafosa abantu ukuthi bethu bamthanda bengamthandi.
Studio 7 linjani khona lapho bakithi? Siyaphila nathi bantu. Yeyi wena, i-Studio 7 lesi sikhuluma indaba ezimnandi kakhulu. Kukhona ugogo okhulume kahle laphana kamnandi wathi thina ama-overtrain bakithi salwela ilizwe kodwa sihamba ngembatata. Siyehluleka lokuthi silokuze bakithi sithenge noma yini kodwa sihloke sithi zalo bakithi ama-overtrains nyawayi asenkingeni laba bantu labo. Hayi gogo siyabonga, qhubeka utsho njalo mani utshela abantu iqiniso eliyihleli msulwa. Awu khathi linjani kodwa ama-overtrains laleli lizwe lithi likhulula abantu linalibayenza so. Hayi bakithi hayi mina kanzwisisi kahle kahle. Asivoteni kahle ngeqiniso elipheleleyo siwine. Ngiyabonga.
Yes, Studio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi nabalaleli kanye labahlali bonke baseZimbabwe izizalwane zonke. Ngibese ngithanda ukuphawula kodaba lwezeki izeki lezanpf badlala ngathi singaba sizizalwane zaseZimbabwe. Akukho kodwa ukuthi kunamagama alahlekayo ngisho labantu abaqala ukuvota ngabo-1980 amagama babo nakali banesitsotsi abasenzayo lomkhulu wabo lowesikhavu uMnangagwa konke loChiwenga. Yazi ukuthi uNkulunkulu ngawe uyabathatha uMnangagwa loChiwenga ngendlela abasihlukumeza ngakhona. Thina abanye siyahlukumezeka kakhulu ngendlela abasiphethe ngakhona. Ilizwe liyafa liyaphela nampa la ezekhi le ifihla amagama abantu yathi ukuthi iZANU-PF siwinile kudala. Sebevotisile abantu malokhu abadala befika kubhala imininingwane yabo phansi yathi ukuthi babavotisa sitsotsi.
Yebo, madula kithi baka Studio 7 linjani bafowethu lonke labalaleli bonke abaka Studio 7. Ya ngizama ukuthi ngikhulume ngelizwe le South Africa leli, lizwe le Azania. ngiqinisile abantu bakithi beAzania ningakhohlwa. Bonanso iseduzayo lohlupho izahlangana lana. Bonani ngokuwa kwa imali yenu kuyafuza kufana neZimbabwe khona. Abaningi benu lizabe ziphephela kwabe eZimbabwe. Abaningi benu lizahamba lephephela eZambia. Abaningi benu lizahamba lephephela eMozambique. Lina bantu beSouth Africa. Yikho ke ake izinwaya amakhwapha. Ukuthi khona umhlaba lo wona kutwa ngwe Afrika ungadingeki lokudingeki ukuthi khona kube khona abanye abalodlami kwabanye abantu la uNkulunkulu osezulwini ngakujabulela ikhono elifuna ukwenza kungamanyala kuNkulunkulu kodwa maye ngani kodwa ngaba ngcono lathi eZimbabwe amazwe wonke angomakhelwane beSouth Africa kungcono lathi sibaxotsheni abantu beSouth Africa sibaxotsheni sivale ama-business abo ngoba bangcolile xa lathi singcolile kuSouth Africa labo bangcole emazweni ethu ngani liyazwisisa abantu be-Afrika lathi sibaxotsheni abantu be-Azania abasemazweni abanye kubuhlungu ngoba kuplanayo into embi kwamanyana ha umhlaba usufile uzangela uNkulunkulu ngiyabonga naseZimbabwe.
Kungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, idale lephalamende yaleli lizwe laphezulu eleSenate izolo lipasise iziqondiso zokuvimba uhlelo lukamongameli Joe Biden olokwesula izikwelete zezigidi lezigidi zabafundi. Phansi kohlelo lukaBiden, abantu abalezikwelete zokubhadalela imfundo abayizigidi ezine 40 million bebelakho ukwesulelwa izikwelete zemali engena kunkulungwane ezingamachumi amabili, $20,000 umuntu ngamunye. Lanxa amadale omabili ePhalamende esepasise iziqondiso lezi, uMongameli Biden uthi kasoze azisayine zibe ngumthetho. Idale leSenate izolo lipasise njalo umthetho ovumela uhulumende waseMelika ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa wona opasiswe lidale laphansi kuthange. Udaba lokwesulwa kwezikwelete zabafundi luphambi kwenkantolo yeSupreme Court lapho olufikiswe khona ngabaphikisa inyathelo likaBiden besithi abalezikwelete kumele bazibhadale. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika olilunga le-MDCT umnumzana Denmoyo.
Into engajabulisiyo kakhulu especially kubantu abalezikolodo zemfundo I think into ebenziwe nguBiden bekuyinto enhle kakhulu ukuthi azame ukunceda abantu abaningi abalezikwelede ezinkulu ezama-university lama-college. Isikwelede sizobona lapha abantu izimali ezifika kubo-20,000 zikhitshwa ezikweledeni zabo bekuzosiza kakhulu ngoba abantu abaningi elizweni leli ma beqeda i-college baqeda i-college belezikwelede ezinkulu kabi ezisindayo and futhi nge-environment esikiyo le ukuthi ama-interest rates ekhubukile ngendlela akhubukile ngakhona kusho ukuthi izikwelede lezi lazo ziba nkulu ngenxa ye-interest. So hayi into ebuhlungu kakhulu le ngoba ama-students amaningi lama-former students abalezikwelede bebekhangelela ukuthi bazothola uncedo lapho.
Inkantolo ye-Supreme Court yona ikhangelelwe ukwethula isinqumo sayo phezu kwalolu daba kusikhatshana esilandelayo. Ubona isima lohulumende kaBiden yini? Kumbe ubona ivumelana lalabo abaphikisa lomthetho isithi hayi akuqondanga ukuthi izikwelede lezi zesulwe zifakwe emahlombe omuntu wonke?
Yeah, well, i-Supreme Court, the way khona khona manje siyazi ukuthi amanenge ade bephikisa umthetho lo ngama Republicans and i Supreme Court right now the way ngakhona kulama Republicans about angu 6 I think compared to ama Democrats angu 3 so sesibonile ukuthi indaba zonke ezifika ku Supreme Court zigcina ziconclude against ama Democrats and njengoba le bekuyinto ka Biden eyokuthi izikwelede lezi zehliswe angiboni mina ngibona iSupreme Court ivumelana labo laba abaphikisa lo mthetho just because iSupreme Court ekhona manje ikhangeleka isenza imithetho engahambelani lalokho okufunwa uBiden lamaDemocrats so ngibona mina iSupreme Court le ivumelana lo mthetho lo osayinwe yilower house leSenate
kungehlula lokho wesulwe impela lomthetho uhlelo luka Biden lwehluleke ukuphumelela awuboni lokho kumphazamisa yini kukhetho
ngiboni mina kumphazamisa ukhetho ngoba abantu bazobona ukuthi yena obezama ukwenza into enhle kakhulu umphakathi wonke jikelele whether uli Republican noma uli Democrat as long as ulesikwelede okufanele usibhadale uhlelo lolu beluzonceda wonke umuntu so mina ngokubona kwami abantu bazobona ukuthi hayi uJoe Biden ngempela ulezikhalo zabantu enhlizweni yakhe and ufisa ukuthi enze izinto ezithuthukisa abantu
umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika njalo ulilunga lebandla leMDCT amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika
Ngaba 15 inkonkwezi eleRussia labopha isizalwane sako leMelika uRobert Sonow wakho wasebenzela isigodlo seMelika eVladivostok wetheswa icala lokuthi wadlelana lohulumende wakwamanye amazwe okungekho emthethweni wahanjiswa entolongweni yeLefortovo lapho melele uhanjiswa emthethwandaba uVidant Patel osebenzela uhlangothi lweMelika ulubona ngokudlelana lamanye amazwe oleUS State Department uthi uSonov ubotshelwe ize. Uthi akula lutho alwenzayo okungenza ukuba abotshwe ngele Russia. USonov wasebenza eVladivostok okweminyaka engamathumi amabili lambili. Mhlaka 23 inkwenkwezi ele Russia labekele ele Melika ukuba kalifuni ukuthi kuqhathwe e-US Mission Russia abantu bokuza. UPatel uthi ngesikhathi ebotshwa uSonov wayenceda abasehofisini yeMelika kwele Russia ngokuhambelana loZulu. Lentatele zindaba. Izikulumele sohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe. UMatthew Miller uyakusola kakhulu ukubotshwa kukaSonov ngeleRussia. Uthi njengomuntu wonke oqhathwe ngeleMelika esigodlweni salo, uSonov ubesebenza ukuhlolisisa imibiko yethulwa ngamaphephandaba akweleRussia, imisakazo lokunye okufanayo. ELeMelika lithi ukubotshwa kwakhe kuveza ukuba eleRussia lisebenzisa imithetho encindezela uZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
You are the King of Kings, mighty Jehovah. You are the Lord of Lords, our Father. We sing Ebenezer unto you, Lord.
Ebenezer, Ebenezer, Baba. Usikhuli wabalana.
Insisa kuphela yeqembu legospel iqembu amaqhawe okuthula lizwe udaba esiliphathelelona ngaleli qembu ku Woza Friday namhlanje ntambama ayike kwanele mthwakazi kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngoNcwabakazi lugqitywa namuhla. Kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo litshone kuhle.